abantu kade bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli but okwakathesi sesime ku 2 million according to ama-numbers akhitshwa ngu-secretary of state.
Wena usuvotile?
Yes, sengavota ngesandla.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sengahambe sayakuma elayinini for over 2 hours.
Bebebaningi lapha abantu?
Bake bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla njengoba uyatsho ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni, so abantu bebesebenile emalayinini ekudala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo okhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi isilestenetiti eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance, so bathi zindala zombili ngoba bashiyana nge-1 point. But abantu kade beselayinini abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi i-party, but siyabona ukuthi abantu kade bekuzoncedisa ukuvota bathi enye i-program ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church, bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapha esihlala khona kugcwele abantu abavele Somalia bebegcwele pam, labelungu labo bebegcwele. So hayi, okwakathesi akubonakali but bathi bona ama-Republicans angawathwaza nqoba ngoba izinto zokudla le-economy yizo eziqakathekileyo ebantwini.